umthwangwa lokho kwabonwa ngabantu bemathibele the Midlands kusedwa igugula hundi kakazange akuzwe kazange akubone xa wayekubona wayengomunye wabo lababe ababekwenza yikho singathi thina into le ilesimenemene siye simangalisayo ukuthi amaviki amabili nje adlulileyo bathembisa isizwe ukuthi baletha inguquko kuzaba lo tshintsho endleleni ilizwe kade liphethwe ngayo ngurobert mgabe naw sebeqalisile ukuphumela egcekeni ukuthi kulolu daba olwemashonaland lemathebeleland kabatshintshi ngoba umgabelayo kade wakukhuluma ukuthi into le abantu kabakhohlwe ngayo yena umnankakhona lo sengupresident katest wathi yena into yeguquko wundi is a closed chapter uyabona nje ukuthi fanga umsomlomo kamnangagwa ukuthi into le kuthiwa isigcikele emhlabathini nje ingasaziyo esikutshoyo thina abakubonayo esezwa ubuhlungu lakathe selokuthi sizwa ubuhlungu singabantu bemathebeleland ngohlupho lwegugulawundi sithi kuyifanele ukuthi ihloka likhohlwe elakwenzayo esihlahleni kodwa phinde isihlahla sikhohlwe ukuganyuma kwaso lihloka ubuhlungu esibuzwayo asingeke sizidube ukuthi abantu bemashonaland bayabuzwa ngoba abakwazi esakubonayo nje asikuzwayo singazidubi ngakhona lokhu bafake isawudo lebilebile phezu kwamanxeba asebantwini bemathebeleland le-Midlands akulanto ebuhlungu njengokuthi nxa ufele isihlobo sakho ngendlela ebuhlungu eyafa izihlobo zethu sikhanyele umuntu akutshela ukuthi khohlwa ngakho kuyabambelela inguquko
pho lithi kwenziwe njani babumzila sizabona yini yena umnankagwa eluphatha lolu daba njengoba kungomunye wabantu ababikwabezingqungquthela zalolu daba
akulanto engenziwa ngukhulumende okhokhelwa yizanu baba asivumeni njengabantu bemathebeleland ukuthi ilo nalo okade ekhangelela ukuthi kuza kuba ne-justice phezu kwento egugurawundi abantu kasivumeni ukuthi akula hulumende wezanu p f even olabantu bemathebeleland ngoba abantu bemathebeleland abakuzanu p f balaphana nje ukuba izanyongwana umtshado lowo kayisowabo umtshado lowo ngawabantu bemathebeleland and kusobala kuzanu ukuthi akula muntu emathebeleland ongayikhokhela izanu athi eyikhokhele president kuthiwa uvula amanxeba imbali yegugurawundi akusoze kwenzakala asikuvumeni singakuvuma lokho sesizakhangela imizamo yesibili imizamo yesibili ukuthi wona lo mbuzo ombuza wona ukuthi kwenziwe njani kumele siziqoqe thina abantu bemathebeleland sikhulume sobala ngazilinye ukuthi sifuna i-justice phezu kwento yegugurawundi.